So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela e-Treebos. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe ebhokonangalo e-Harare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langwa-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethiyeswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela e-Treebos. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi, amadoda lawahanjisiwe khonangale e-Harare, kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sesiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandlaleni le-MRP.
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-Harare. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo kwangani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi lezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi la ngamalunga ekhathi konke bekuyizihlobo zethu.
Chikurubi lalisiya kwenzani?
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi phela sesiyi-threat. Angazi ukuthi i-threat yani ke khona. Kwakhanya ngani siyambuluza. Kwasekuthiwa sikhanje sekhathana lapho imthwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo khona lokho kokuthi njengoba thina sithi imthwakazi ubufakazi ukuthi futhi thina silwa labo yimi lesishona. So sokumele ke siye emashona leni ukuze basikhawulise lapho kungena umuntu okhuluma isiNdebele khona okuyabe kukhulunywa isishona 24/7. Kwakuyindlela yokuthi sizise ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu.
Abazange bahlashe ngitshela kancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye?
Ngikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela eHarare. Uyabukuzwa ngamafitshane fitshane. Umuntu ulelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe kodwa okwakathe sayi bebesajabulele amalunga. Ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle. Labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyilo libuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendleleni sebenza la yilo lesihlangabezileyo.
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda, ilunga lebandla le-MRP, iMthwakazi Republic Party, okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama green bomber olwe national youth service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matsakaire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabaleminyaka esuka kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama green bomber bebesetshenziswa libandla lezanu PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esikubonayo ngale nto ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZanu PF aliguquki lihlala liyilokho eliyikho khona. Lokho ethi nesikwaziyo ngeZanu kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizanu. Ayinyeke yaguquka. Asinyeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi izanu izoguquka. Izanu yena lesi siyibona. Konke lokho abakwenzayo kuletha ama-green bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni. Into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo njalo esikwaziyo ukuthi izanu ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasuze bahlukumeze kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi izanu isebenza kanjani. Yiyo le izanu ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto okuthiwa nguhulumende lebavele ibusayo. Kokubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye. Ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende. Izanu ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yinye.
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile?
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izihlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqendini elibusa bazibusele kuzani yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo beqoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnumzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathiwa unanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabe uyaqhubeka ukuthi abumongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni lenziwa yile iqembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke sifinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise nje ngokuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu, kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni, ngoba ingacatsha enkonzweni esenza ubungili mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho kwabantu abatsha sebefuna ukuthi bafundiswe bephakathi khona ngale emachurchi akhona, ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UCallister Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni senkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
They pretend ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi, kodwa litshuni langa babamba imisebenzi omisamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi, there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcine ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala koBulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngala fice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona, ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga. Kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini, the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwale indawo yonke, igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi kusiya ithumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzinga.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu atsha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka komkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube oStudio 7 ngalolu daba.
Njalo khona ikhulile ndi asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona khona ku-Italize lomuntu kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise ngewana olalong pre-social welfare kubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu ekuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo benza ukuthi abantu benedele benezwe ngurhulumende ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemile enganani nxa ula umama labindlela abantwana ababili yakuthola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbe afika eight yakuthola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisa kakhulu nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi suku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizileke intengo enkulu kangako.
Kunzima okumangalisayo, kunzima kunzima ukuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nanxa kule drought sesiqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbela abantu ngabo-ogasetembu but kathesi vela kulalutho zispiki le nkomo sezijobhwa khona okudla okwakumikile kwahle kwawoma kungakavuthi sesikhangelela ukuthi lakho kuzaba nendlala yezifuyo kube nendlala yabantu lenyaka so kulobunzima ndiko uhulumende sethi mabe program ukuthi elithi kugejwe amabholu kumele abakula amabholu khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe seduzane zithole igreen nedilele okhuzenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sivele kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kujalo kuma kakhulu pho lo nyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka
kunzima sibili kunzima yekho kathesi uhulumende sethi identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma okungamachibi sekuwoma kezangibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yikho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-type daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomidi kungavele kungalakuthi labantu yabo bethole ukuthi bezincedise ngevillage by village ukuthi kube lamo ungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebo lakuyo.
Ye, nasikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende uyayinvayitha ama-stakeholders wona benhlangano sezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe kushona ndokwazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela okwavama nti sikhala mpela ngincedise kakhulu abantu yeyi umhlaba obhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngimpela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga sisethulela indaba ezimnandi ngiyayilapha e-South Africa ikhayambiyela solukubane igama ingusurrender Moyo.
Ye Studio 7 ungabona usapota nalo usapotela izano kusegcekeni uChabang wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano i-opposition ayisekho ngendaba kaChabang abantu bevuma ukurojwa nguChabang etieni uyalungisa uChabang esebenzela izano imbonele lubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguChabang ma usapota uChabang wohle uphume egcekeni nje usapotela izano ungatshoni uhle uphume njengodriver we-credit
basakazile nje Basakazi, mina ethi nginombuzo ke. Nginombuzo ngeSadak. Ukuthi kathuna iSadak imele le. Ngoba iSadak ikwazi ngihloko ukuthi iZANU-PF yariga ama-election. So nanti iZANU-PF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona iSadak iZANU-PF. Ayisawakhela kudala iZANU-PF orovuthwa kodwa kunesadak ebheke wona lama-election. Yona imele leni leyo Sadak. Umbuzo wami la. Ukuthi leyo Sadak imele leni kusho ukuthi ayisizi ngalutho. Ngoba kudala zahlupheka mu-30 something years. Kodwa leyo Sadak ikhona. Kuthiwa hhayi iSadak yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi kuBozambi yezobheka ama-elections. Kodwa iZANU-PF singayivoteli libe liwina. Hhayi umbuzo wami lo kuthi yona iSadak yini. Kumbe iSadak iZANU-PF vele. Ngoba isakwazi.
Oh, Studio 7, basakazi abahle. Hey, siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi, ndina ngolo sisi lokuthiwa kunathulo othi yena yeye. Okubhize defend amashona, I'm sure uqoma esishoneni. Ngahambe ezalela amashona la ngabe ulokhu embuluzela namandebele la. Kayekele ubuke simbuluzela, singasifuni intuthu ngamashona. Yena ngahambe ezalela emashoneni khona la, yandisa amashona akhe lawo. Kanye wathanda. Asuke kuthi emandebeleni lapho.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza eSenegal, siyababongela. Kodwa ke abantu beSenegal baphila kangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party lebephethe eSenegal bafaka opposition. Kodwa abantu beZimbabwe bezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF. Kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnangagwa sebayicisha kulelo lizwe. And la mazwe Africa wonke ngathi nje ayasiflightela. So thina singamaZimbabwe sokumele thina sizethese ijogwe ukudlalisa into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu kaphe liyakhona kumnyama ngaphandle nakubethi sizolikhanyisela. Siyabonga.
Hayi vele sikhuluma iqiniso, ilizwe ngeke libuse ufana lobunangagwa so ngoba okokuqala vele kawuyazi dudo ngokubusa abantu okwako uma uzothi ayikubusa abantu ikubulala abantu kuphela, ikuthumba abantu, ikuhlala ubulela abantu, utshontshela abantu kuphela. Ngoba vele kula muntu okufunayo akula muntu okuvotelayo, utavotelwa ngomuntu phela umuntu lo. Kasiwaye uma kuthiwa umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ngokubulala kuphela, kumanje uphrinta ama-t-shirt enyezi imaletsha ngezimaletsha imaletsha utshoni kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya, akusebenzi kakuthengi kakusomali. Abantu bahlala kubela kugcwela amasaka, njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzile abantu, beluze abantu kuze kube nini.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku
+12024650318. Efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane, isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha. Uba uMadlela khuluma laye ngomkhuhlane, sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Band sabese rekoda etawuni ingoma yakho konuzaphela i-virus. Ingoma leyi kiphe ngomnyaka omusha, ingoma leyi kuma ngesomiso. Ubaba lomama ekabazwanani emakazini bayaphulathelana, abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilayo.